VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amacala nalawo kulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge last week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe ojekeja abafika amathumi ayisithupha emadabuka abusa lamhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu ele Martin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana benjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but kasifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sivuya kuyahlala. Isingwa ziyadura, umphako uyahlupha. So ikhozi kuyenze sademonstrate namhlanje ithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ongumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalela abantwana. Bathi amatitsha athi imali incane abaholi. Imali yamatitsha incane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina mfaka uform 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nakamabhuku umntwana hamba esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Lento eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawo wonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kathesi ukuthi bahambe esikolo ama teacher kuye asazi ukuthi wenzakalana asazi ukuthi kuzokube nini phatheke kabo okunye okungayenziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Amapolisa edolobheni leGwanda abophewe otshekethe abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababothwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapolisa lamhla kuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi yamaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimpamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoyensi sibe lamanye amacala njalo ngangemuva so asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake ngendaweni yeVova kubule umunye utsheketsha kusetshenziswa amabhemba kumbi yamaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube lokuthula. And so Vova yodwa nxa sikhuluma iMatewen South sila indawo zabo Fort Dixon, sila bo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide liningi eMatewen South. But thina esikutshoyo nje amapolisa sithi abantu aba mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimpamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo oluthethwe ngamapolisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-red le eyenziwe namhla le it was long overdue. Kudala sayimelela because iVova had ihapa ama-thieves, ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo ukwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers singawaziyo ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu bama mabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni Kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni, iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ongekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo, sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla mayi babo, abantu abadli bayaphila nje, kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala, kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunaza ilanga lokuzalwa kwayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunaza umsebenzi owenziwa umoyi, yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMike Hove weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele melika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation, kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqhakathekile, more importantly lika Tesi ngesikhathi sika Mongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama issues Martin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangela ilizwe lemelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanya ngani awahlonitshwa kwelemelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezitshiyeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying, kulo msebenzi omningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, njalo sikhangela impilo kamoyi uDr. Martin Luther King Jr. Njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sesikhangela impilo?
Kulokuningi. If you ngakhumbula ispeech kaLuther, the most famous one about the dream, one of his dreams was for equality among abantu. And ungabheka ilizwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy, ngama-homework. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Ngu-Live Talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga abeMelika benanza ilanga lokuzalwa konsundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle ewange Collieries bikwazi sithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi asezasilela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 ewange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni kanti next time amagetsi athe sekuyingozi kanti lezimoto ezinye zithethwe zigancela nje lezihlahla ziwile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu womuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofowena kubuhlungu. Ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku esutile kona uza kuthenga ngani lowo mbhede, uza kuthenga ngani iTV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka kube sokuya ngapha vele kumeke ukumothakele lapha abanye imoto zakwade zimbenda emanzini. So asonto enhle leyana into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini
lapha lesi sehlakalo? Ngizuthi abanye bathethe bahambe eGuest House ewange kona pa eKorea kanje lapha eGuest House leyo ngeKorea laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamanye amabhidi ngaseduka ngezitolo so kungakabi kwazi ukuthi angenile phakathi eshopu nokwenzakale njani. So langale ewange futhi eCinderella nako kwenzakale same story njengakho loko kwenzakale enumber 1 kithi ngapha kumadala womngako lawo bangenele ngamanzi so bacinisile kukhuthwa endaweni yabo sihanisela kulehlala emaklasini yabona amanzi ngendlela abe buya ngayo lezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozazikhalela ukuthi uzayenzakalani vele hayi laphana mboni ntiyakugana khanya vele amanzi ayikengele lokho kuthi ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungakuqala ukuthi line ngamandla
libe lingani emalangi nonke lapha lile nto engukuqalisa manje khona kuyipapho kwehle kona lo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 ewange sixoxela ekhonale ewange. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho kubangele ukuthi izifundi zenjube high school namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dr. Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Ndlovu sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo eka A-level kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuluphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo abakuboni sebeze besiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube, lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama ngoba abahamba nje abantwana esikole kodwa akwento kwangikhona hayi bakucace ngoba lamatitsha abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikole okuthi akuyadondisa sibili ngoba hey lezi zikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hayi lingakhwezi kuyaphikiswa na baba phakathi kokwesisa amagana la imfundo phansi baba
thathe ubaba ke uSibasa Juma ecingweni
hayi abantwana basinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikole sebesezendlini uyabhadalela ngani ngawuzakufikela ama-1000 ama-700 lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuzobe emabhukwini usayinifomu hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela mfundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la masitha phela ayakhala kawukabasizi bahamba baye emsebenzini
sesilo baba ke Thandeko Zinto Mkandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda
okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje bapha mantile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994 lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo akulanto ehamba kahle kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhinisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke
lo baba-ke ubelief gawule webandla lezanu p f
into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni abazali baphakathi kodubo abantwana bayananzelela abantwana baphakathi kodubo abazali sebebhadela izimali omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela ukuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana angitsho ukuthi abantwana bacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile
laba ngabanye abaxoxela oGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranza ngamakhulu amathathu lamachumi phosaya isithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakweSri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu leli. Abadlali ababili abaye babaqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ukubadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test, njalo utshele izindaba ekupheleni kosuku lwakuqala ukuba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu, njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku ngokusebenza nzima, yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hatshi ukuba sikijimiza ukuthola amaranzi njalo lokhu kusisebenzele.
Ukasuza lomaswawure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abaze ngemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi njalo odlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe bese libuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189 wathi namhlake likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumiseni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka bese liqalile ukutshaya ibhola njalo bese lithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lani. Ngaphandle kukakasuza iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwe-test njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni njalo kakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha a 316 njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove, leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bakhoqe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa uthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo-Abel eBeria lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje nini ilanga libalele bengenise laphana emnyamandawo abayibiza kuthiwa yibhadadi abantu abamantombazane. Amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali. Baphuma nje bebaningi, fika 5, 6, 7, befike nje bethathe esiphazweni sapho sithengisela khona esitendini sapho. Khona obusisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka. Kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo nabo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga kwabo is very effective. Kuyalimaza kuwisa lezithunzi.
Umnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
Abafana laba baphethe imenze, umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi, ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udayi lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto. Yikho futhi abantu ababambayo babamba izizalwane zaseZimbabwe, yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe kodwa amapholisa kawenzi lutho.
UMabhena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapholisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi eside. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.